siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu PF lithi liyaziqhenya ngokuthi abantu belokho belisekela njalo lisebenza gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu.
Senza izifiso zabantu. Yonke into eyenzakala elokhuzeni eZimbabwe siyenza ngezifiso zabantu. Umbuza so njengo-Minister of Transport ukuthi ngabantu abathi ngibe khona bekhethe ibandla lami njalo bekhethe lo president wami labakhokheli bonke sila.
Ukweziphathelane labatsha sixoxa lembongi njalo engumlobi umnumzana Ntando Dumani.
Ukuthi makungulutheswa ngesiNdebele izaga lolu lugwalo ke olumumethe izaga ezingamakhulu amahlanu lamachumi ayisikhombisa ngezinhlanu phezulu 575 kuhlanganisa lengcazelo zazo amazwi awo ahlakaniphileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umeli wemgoza edalela eParliamente umnumzana Obed Mpofu ongumphathintambo obona ngemota zokuhambisa kanye lokuthuthukisa amankampani kahulumende ama parastatals uthi akusensuku zajwala ibandla lakhe elizanu PF lingathathanga zonke izihlalo edalela eParliamente kanye lezamakhansili elizweni ngenxa yokusebenza kwalo gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu. Ukungxoxo ayiqhubele Studio 7 umnumzana Mpofu sichazisela ukuthi kungani esitsho lokhu.
Abantu lokho besinika amandla ukuthi sibuse siye phambili. Sindawonye izanu PF libandla labantu kasobandla lomuntu. Kuthi mina laba basingathi bayasishola bakhuluma ngama individuals kodwa bakhulumi ngabantu. Abantu yibo abathi senze konoko. Ngathi yidemocracy yakhona. Kodwa ubona abantu bezesabuka emncintanisweni ungathi ufuna ukuwina iresi ubaleke uterayi ngansengigijima sikhathi ukhuluma ukuthi izidalo zama zotshwaka kuhle yeyi amasokisi ami adabukile. No, zama lawo engxawu zakwazi kube right ngelinye ilanga kodwa ungabiseli izifiso zabantu emuva. Senza izifiso zabantu. Yonke into eyenzakala elokhuzeni eZimbabwe siyenza ngezifiso zabantu. Umbuza so njengo-Minister of Transport ukuthi ngabantu abathi ngibe khona bekhethe ibandla lami njalo bekhethe lo president wami labakhokheli bonke sila. So singawesti isikhathi. Abanye bacabanga ukuthi ngxenye bazawiniswa kutshona bekhuluma emafonini bekhuluma elokhuzeni emaredweni. Ukuwina kwakho kusebantwini. Mina yabona kangidliwa phela ama-elections. Ngothi ngihlala labantu eNyamendlovu, ngihlala labantu eMguza, abantu bayangazi. Nxa ngiphambanisa abangitshela ukuthi hayi lapha mdala sulahlekele indlela nasi. Yikho ukubusa lokhu nothi kutshona ubusa ngama-intanethi ukhuluma amanga.
Sibona ukuthi ibandla lakho linqobile kobulawayo ngemva kweminyaka eminingi. Ubona kusenzakalani kusasa laphana bazatshona bebuyela.
Silo mlandu thina njengoba sinqobile sokumele sitshengisele abantu ngathi vela bengazake basebenze lathi okweminyaka engu-15 or engu-20 bevotela ibandla eliphikisayo. Khathesi sekumele babone ukuthi thina siyenza njani okuhlukeneyo lalo kade bekwenzelwa yilaba abanye abanganqobanga. Mina ngizibona silo mlando omkhulu kakhulu ukuze sisuthise izifiso zabantu. Izifiso zakobulawayo zinengi okwedlula kwezinye izigaba ngokuthi ibulawayo ama-factory savalwa. Ibulawayo izinto zinengi ezingathi sezivisele themba labantu emuva. Kodwa uze zabona laba abaphikisayo besithi hatshi izanu PF izanu PF le constitution yayo eyitshengisela ukuthi sifuna ukuthuthukisa njani isizwe sakithi ngomnotho. Bona ade belandela i-constitution adi khuluma ngokwabo laba abade bebavotela. Kodwa sekumele sibatshengisele ukuthi thina okwethu kade sikukhuluma kuyasithuthukisa njani. So silo mlando omkhulu kakhulu njengeparty.
Ibandla lakho lizangena nini enkayi ebhinga lewangi lakuwo wonke amakhansili sesikhangele eMathebeleni?
Enkayi sikhona isaluza eyodwa i-constituency siyayisebenza bayakwazi ukuthi siyisebenza njani. Ngake ngayingenela but ngaphuza ukungena khona ncedisa i-candidate yethu kukhetho oludlulileyo kodwa azange ziphumelele nisakuvuma lokho ukuthi yi-democracy yakhona. Ebhinga kulobu nzima kweqiniso kodwa lakho futhi sisazama ukuthi siqale silungise ngakithi phakathi kwethu thina singakangeni ebantwini ngokuthi abantu labo bangalibona lezi gwenxa bagcina sebephambana ingqondo ukuthi kanti abantu laba baba izigwengxele ezivela nga. Kodwa konke lokhu sizazama ukuthi kulungise singakatshela abantu ukuthi sesingenile. Ewange lakho futhi sayawina iwange West, kwasale zimbili lazo zawina ingxenye abantu babebone obunye ubulokhu zenu izigwenxa kithi. Kodwa sizazama ngemizamo yonke ukuthi sibatshele abantu ukuthi hayi thina simele abantu. Yikho abantu besivotela abaningi ilizwe lonke. Icholocho sesithethe libonile ukuthi izimange esenze icholocho. Inani labantu ade silabo esasilizuzile elikhetho lwadlulayo lo luka-2013 luphindwe kabili le ngxenye yelokhu yabantu ukuthi sibe over 11,000. Ikanti kuqala sesikuma-3,000-4,000. Ukhangele ukuthi abantu nxa sikhulume labo sabangenela sakhuluma labo abantu bazwisisa. Injongo yethu ukuthi sisuthise abantu, bafuna amanzi, bafuna izikolo, bafuna izibhedlela, bafuna imigwaqo, bafuna yonke into, izinto kumele sizenze kathesi. Sekuzaba lula ukuthi sisebenze lama MPs amatsha abakhethiwe kathesi ukuze singene koBulawayo. Kuqala kade kunzima ukungena koBulawayo ngokuthi i-council asoze kuvumele, ama MPs asoze kuvumele. Kathesi secholocho yahamba, akulamuntu ozaqalisa ukutshela izitori. KoBulawayo zangena kathesi, akulamuntu ozatshela izitori. Ngokuthi sesisebenza ngohlelo esihamba ngalo kulandela i-constitution yethu le-party manifesto esavumelana ngayo.
Lo mnumzana Obert Mpofu omela isigaba semguza edale lephalamende njalo engumphathintambo kahulumende wabona ngemota zokuhambisa eyisiphathamandla sebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7. Umeli wenkayi South edale lephalamende umnumzana Bethany Kobebe uthi umumo wendlala mubi ngamandla esigabeni sakhe ngoba izakhamizi azibanga lesivuno esihle lonyaka. Ubebe utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi okudanisayo ukuthi akulamanyathelo akhanyayo athathwa nguhulumende ukulungisisa lolu daba.
Uhlupho nje esilalo njengabantu beZimbabwe ukuthi kasila hulumende. Silabantu abangakhangelanga ukuthi abantu beZimbabwe baphila kanjani. Silabantu abakhangele ukuthi lanxa abantu bangaze balambe bafe akukhathalekile. Kambe shuwa kungaba lo hulumende ongathi yena unguhulumende oloqotho ohamba esiya e-United Nations ayecela ukuthi i-United Nations imncedise ekhethweni. Abe sesithi e-China iye banika amarayisi kunikwe irayisi 2 kg ngomuzi. Khuluma ngehulumende ozabakwazi ukuthi kufanele ukuthi abantu nxa belamba besifa. Aye e-World Food Program ayekhuluma iqiniso ukuthi sokungehluli ukuthi ngifide abantu bami kwenzeka ukuthi bafidwe kodwa kuyamehlula uhulumende khonoko. Sikhuluma ngohulumende ose-Africa othi yena nxa kuthiwa kufuna ukukhokheli kuye kuthiwa i-Africa ikhokhelwe ngumuntu one-91 years old.
Edale lephalamende liyake liluphathe yini lolu daba?
Ludaka olumqoka ngoba akula MP ongasukuma namhlanje whether ungumP weZanu ungumP weMDC ongasukuma uvule umlomo ukuthi kuyakho indawo abantu bayasuda abantu abangakhangelelwa ukuthi balambile. Angiboni ukuthi ukhona uMP okhona ongakukhuluma khona. Umende weZanu PF ngokuthi engamtshela khona ukuthi esimpini sakithi siyazi ukuthi umuntu uyazalwa angazalwa uyakhula angakhula uyodla angondla uyaguga angaguga uyaphumula. Angiboni ukuthi ukhona umuntu okuzala uPF ongakwaziyo ukuthi lalapho akhona yibo ulomntwanyana ulomama ulobaba ulokhulu noma umuntu ezana lapho khona ubekwazi ukuthi nxa ulokhu uvuma ukubuswa ngukhokho ufanana nomuntu ovuma ukubuswa lidlozi.
Lo mnumzana Bethany Kobebe umeli wenkayi South edale lephalamende njalo isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Lebalaleli Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngihamba lembongi njalo engumlobi oselobe ingwalo ezintathu zesikhalanga umnumzana Ntando Dumani. Ngiyakwamukela kuhlelo Ntando.
Ngiyabonga kakhulu Ntungameli njalo ngiyavinyelela abalaleli emakhaya.
wethule ingwalo zakho ezintathu lapha khona ngapho ePlumtree ngolwesihlanu. Ugwalo lwakuqala lulesihloko esithi iyalila hwehu. Kuchoni?
Ukuthi iyalila hwehu kusho ukuthi ikhalile insendlu yesiNdebele. Ugwalo lolu luzinkondlo eziqoqiweyo ezingamachumi amabili lesithupha. Lukhuluma ngezinto ezehlukahlukeneyo mayelana ngolimi nempilo nabantu besikhalangeni. Yikho ke njengoba libizwa nalo kuthiwa ikhalile insendlu nje, ngiyenza umsebenzi engibona ngani ngowensendlu okubika konke okuhle lokubi, kanti njalo ukuthi ngikhumbuze abesikhalangeni mayelana ngolimi lwabo njalo nangendlela yabo yokuphila.
Ugwalo lwesibili uthi wena mihodzi yebungwa, ukhuluma ngani lapha?
Ukuthi mihodzi yebungwa ngesiNdebele kusho ukuthi inyembezi zomona. Lapha-ke lolu gwalo lungumdlalo wokulingisela idrama. Luphatha izinto ezehlukeneyo ezimayelana ngempilo yesikhalangeni, kodwa-ke ukuthi inyembezi zomona kuyisehlakalo-ke esisuka sibe khona phakathi kwalowo mdlalo ngenxa yomona wabantu ababe bekhangele abanye ngamehlo angayisiwo beze begcine sebesenza ukuthi kube le ndaba ezingamanga ezimemethekayo zigcwala ngalabo bantu.
Elesithathu uthi wena makungulupeswa, kuyini lokho?
Ukuthi makungulupeswa ngesiNdebele izaga. Lolu lugwalo nje olumumethe izaga ezingamakhulu amahlanu namachumi ayisikhombisa nezinhlanu phezulu 575, kuhlanganisa nezincazelo zazo izaga lezi ezisikhalanga namazwi yawo ahlakaniphileyo.
Ule nkondlo lapha uthi wena apa matongo umbonakene, asizweni inkondlo yakho ngamafitshane.
Apa matongo umbonakene wahagwa nemoyo wangu, unamekho machena sehanga zakhobokwa nenlongo, ganda lovenengela sevula emabilila, unhwavile nswanja bakhwa kayivisa, eka mimetela mekho buchena nkaka wemolombe, mbili mbako inongo lesavasa, unopenyelela senyonje ndala hanga, nzipo wayo aningauleve kova kuindo etukana, ndiye wakagwa nemoyo wangu, unotamba ukavilila vula angwazangu, gumbolile paatamba ndofigama ndikaputa mavu, unopalama pabangwe vabana beka umpevula nele ngulube.
Lapha ngikhuluma ngentombi ekhalangene engiyikhethileyo, yikho nxa ngisithi apha matongo umbona ngithi ngikhe nambona nje bese ngichasisa-ke ukuthi ubuhle ayibobona nangendlela angithinte ngayo enhliziyweni, ngike nambona yini ukuthi unjani njalo ngubani.
Asizweni le injalo lapho othi khona anditotukana.
Dumelani. Ndihwehu yebukalanganyo nyimbuya isingahle dhanilila mimale zvakanaka nezvivi. Ndozvisa pasi mberi kwemakombwa ebuhegwe bukalanga. Makomba lume nemakomba kadze mitunhu yechava chamambo. Mundi adzimezeve, handitotukana. Ndahane ndevo yandipanda siku nesikati. Selonda linomela pamagalahongo enuola. Kutolika luma ngalimwange pakati kwevanhu, koila. Ndohisa ndevo inolizana nebuzva vanhutana vakakuvungana kuti vamiridza pesu ndiani, pasina mwana angasundigwa kubhatisa honi. Mundilinge kumeho, handitotukana.
Lapa babankomo, nizama ukukhuluma ikakhulu nabadala nabakhokheli basesikhalangeni. Ngilwisa ukuthi nike ngibatshengise izinto eziningi-ningi ezibonakalayo kanti kungekho engikubona kumbe esikubona kucacile kahle ukuthi bona bathini ngakho mayelana ngokulahleka kwesikhalanga yamasiko aso. Yikho-ke lapha kuyindlela yokuthi ake sithi-ke thina njengamakhalanga sizinuke amakhwapha.
Hhayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ntando, njalo sikufisela inhlanhla ngokuloba kwakho ngengwalo zakho. Siyabonga kakhulu.
Nami ngiyabonga kakhulu Ntungameli, ngiphinde ngibonge kakhulu nabalaleli emakhaya, kanti njalo ngibakhuthaze ukuthi isikhalanga njengolimi lethu asiluphakamise, njalo sisondeleni, sibambaneni, sibhale ingwalo abantwana bafunde. Lumnandi kabi lolu
sipotelekwe linopotelekwa likabedobe gule njelele linokumbiwa hwehu ikambalumbo gwehana linokumbiwa maanganlobeka loba maile kukaloba musikwakwa nemusavasi linokumbiwa vana vekalovana nenungo dzembwe
kongwe ulwino kwizimo
ka belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lontando Dumani yena oyimbongi njalo ongumlobi wengwalo zesikhalanga asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo lilale
Imbongi ke leyo umnumzana Ntando Dumani obexoxa lentungamili Nkomo kuhlelo oluphathelane labasakhulayo ngesizwe ke abafana bakagodlwayo behaya umoyi unyongolo Nkomo
Joshua Nkomo, Kabuko, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Tulabe Chugi, Pakeza Ngochako, Abayebekeza Mamanzi, Unze Nsundi Abensundu, Kaliwe Sisi Basasero Dijia, Unze Amantibere, Ea Kupaba Mshobe Sisi Beni, Zapulu Kute Linkabe Zasi Tunga, Buluko Elendo Teyota, Eliko Walichu Mlamatota, Ichubeli Mtope, Ela Kisi Shere, Washali Mkumbazana, Weno we mpum koti, wanga ushalam, oaf limpundam, wasineli zikau, atuchumdilo asentumbane, heta selmanzi, abayebe upula, elo mileyo, unang nang ya, emchazana kwaiswe, upunyu gabe mpete, obuda wayo, hamdina pasla pezulu, kantu sentuze wankonjane, waye zizweni, umahamba yedwa, ete binto ngayake, abayebe hama na magucho, eka tenge nganunu, AK-47 Umdala wetu Umakufu Unyongolo Umkabuho Ulinda Uwembaba salabe nginda Unduna nkulu Wezikla fosi Owatumela mabunu Izwi Fatini fire lichela banga gezwa Ugutulu kulu lieza Erotisia Enze ginkeme keme endaba Hatu minkafila ufalbalele Hoshanga la lembila zitutu smithi Hawi njiza mchine Victoria Falls Mu General Peter Walls Watu inkunzi mkabuo Ayikwe nyinkunzi E mhami sana lawe E Afrika Kulikawe la makawe nyongolo E la kotama Ingela ngebe mshane Umkonto Owalolo wakiche nchelele Indaba E mapulo mpufuga zana Atasamu ikaza mapuna ishulega
Mkabuo Wale tukule sweni Waleti nkululebo Waleti ubambaneswe Umkabuko Sekufanele simbongeni sonke Umfoka nyongolo wenu
Joshua Nkomo Kabuko Anyongolo Aramatate Latela Zimbuge Sikumbese Tulabe Chugi Pakeza Ngochako Abayebekeza Ngamanzi Unze Nsundi Abensundu Kaliwe sisi basasero Dijia Unzia mantibere Ea kupaba mshobe sisi beni Zapulu kute linkabe zasi tunga Buluko elendo teyota Eliko walichu mlamatota Ichubeli mtope Ela kisi shere Washali mkumbazana Weno we mpumkoti Wanga ushalam Oaf limpunda Wasineli zikau Atuchumdilo asentumbane
Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela ibandla lezanu PF lithi liyaziqhenya ngokuthi abantu belokhu belisekela njalo lisebenza gadalala ukugcwalisa izifiso zabantu kweziphathelane labatsha sixoxele mbongi njalo engumlobi umnumzana Ntando Dumani hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi lingakhohlwa ukuthi umhlaba lamhla unanza ilanga lokuqakatheka kwabobaba Father's Day.
You have
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.